Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngibonge uthando nokawandi obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Saphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abazihlaba. Laba abazifenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engabheliyo. Labo bazabuswa ngabanye abantu.
Ukudonselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So okwakathesi ngithi hayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Saphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esiliweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okuntuka fantungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithinasi uthi kunezulwajizithali esibone wakasiyanasiyana phambi kwakwe postmortem faka kudluliswayo kuzinengiswani kamangwane sesuthiningwayo kakhona sokuthiwa kamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu kuza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazozama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Paul Nyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Maratira uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
E-ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaved family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU PF asila ndabala lokhu okuthiwe libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi bezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chimisani Ntungako uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana okukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo womngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalo budlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba eTPC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana ngengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. I-problem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi sisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonoku iZANU-PF yokwenzayo khonoku
lale kumakomithi lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusa.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikhona bona laba abethiwa ukuthi ngivelegcine abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna. Angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo abaphakathi kwalolu dubo ekhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana siyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani siyayilungisa kanjani into yangkhona. Ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu. Sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo eyaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathane njenge isinyamazana. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, ziletha ingxabano, ziletha isiyaluya, ziletha ukuchitheka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizi.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisaba. Alaba abazithenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazabuswa ngabanye abantu. Sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana. Ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina singabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usesihlalweni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Ukudonselana amandla uqhubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga aleli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa, but into yokuqala yikuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa nguMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt itself ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Bhuti wami bhuti engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaxosha umdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi sakhe, but into eningayenza to benefit abantu bemathekeleni ndiyukuthi limbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi umdenda lo Mfulongayo ngathi labanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo, akulanta ayivunayo. He is struggling, he is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna iCongress, bafuna into ezine-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years waxotsha uvice president ngo-2018-19 bala vice president kala treasurer, is the treasurer. The vice president and president. So I want to but no, we can't groom our dictators within our formation. So in this case, siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi Mthwakazi Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula, inkosi yatshabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi Mthwakazi sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla leMthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ndingumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni, sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I direction ezizayithatha izaphuma ku Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasethe sebephumile. Then we are going to have a collective decision. So this is the decision isifumo abanye bezeseke. Sifuna ukuthi bephume first bangaphuma then we go sisayenza ama decisions wonke esila. So ngathi sithi hayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe isizwe siyamthanda kabuye ku Congress eqedelani labantu angayezwa lokhu okucatshacatshe cathamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with, otherwise if he is prepared to deplete it and completely destroy it abantu bazadestroy ngoba kusela into engani isele kuyi. Sicela ehloniphe isizwe ubungilimbana abasozi bomse kabuye kucongress eyo-elekthwa ngabantu engaelekthwa ngabantu amukele yidemokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini, abantwini abantu basakufuna ibhingi yakufuna inkhaya yakufuna iplum tree yakufuna itholoji yakufuna bake bridge yakufuna kodwa ubungilimbani minors kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.
Lo ke ngumnumzana umudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxothwa kubandla le MRP. Sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba, wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutha kukho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezicalile ukuthola iholo le-bonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibhonasi ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu ele-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematezi phakathi kwedolobho le-Victoria Falls le-Wange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Okwakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, ungitshela abasakazi siyabingelela. Niyabangala phela abantu abasebeceda abantu. Kade kudala kwakuthi bashone kule ngozi, kwaye bengavulali abantu bonaba abasebenzi bonantu abaceda abantwana ngathi hhayi kunzima ukuthela abantwana. Kunzika, hhayi abantu abalapha abantu bafe bona abaceda abantu. Abalashwe esikubizi ngathi sebayisapha ingozi abantu beshone. Isebenzi abantu laba bulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kimina ake lisebenzile abantu laba bulala abantwana bafe.
Saribonani, saka zomuhle we-Studio 7. Lami ntanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazo we-Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona yenzwa yezanu-PF. United Nations sathi sizani njenga yeZimbabwe le amavoti anyeka kithi zanu-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angazanga indoswe yesadi ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seliqedile nje. Lo chiwe ngale nalo omfakayo wamngenisa uchiwe ngale. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahluphekeni. Uchiwe ngale nguye bekukhuluma ekhiphe Mugabe. Uchiwe ngale wethini manje. Nangu umuntu asebewamfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7, vuka. Hayi indaba leyo yokuthi abantu banokamakhwa. abesoba labantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyabona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwezemhlanzi ayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapho ungaqondakaliyo kakhulu ebantwini basempumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banusa banuka amakhwapha uthola umntwana omncane na 14 years ubhakula umntwana kunuka ikhwapho uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapho uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni ami bayimisa itrain baxoshwa bakhishwa liyangi-understand phakathi kwetrain train yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona uplan bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhoshi ngendlelana phela ungasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho okuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga abantu bakithi igoli esihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 ngathi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amasoja ngawani ugade lezo ogade thina sinye abantu asisaphuwa isiqhuphekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeyenze ukuthintshe ma government ayikitshintshe government ayikitshintshe ayikitshintshe abantu benzeli babulawa bathunjwa hayi ukuthi isikhalo sejele hayi 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 khulumeni man sukuma hayi kubulawa abafowethu kanje Mathintitha lo
ngibingelele basakaza abahle ku studio 7 ngibingelele nabalaleli umfana emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwanda elifana kwesika madi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yiqhikisi why izano ingababophi ingabophi lezi zigangi zeqhikisi ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezano PF usuka kutheni uma bebayekela aniboni na ukuthi izano PF icatsha ngomunye lapha sicele babopheke lezo zigangi zeqhikisi ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izano PF ngobeni inyama ingayilanga sicela usizo khona lapha basenzele ifeva nje abantu bezano PF bazigeza
Studio 7 salibonani balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngumbuso kamnangakwa ngumbuso lokho sabulala abantu since 1980 sekubo 82-83-4 igugrandi yaqeda abantu ngiyezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje sili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezisithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu bekhiphelisi bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela hayi umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangane bakhe kabamkhuzi ngani oramaphosa abamkhuzi ngani hayi into yenzi yakwelakithi ayikho right babinti abantu bayaphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbuso wezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakhe sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo zambia khonale labeke bemsekele uchamis bebemnike zona izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe labethi bekhankasa lazo bephethe okokuzivikela ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nokuyenjana nathi siyavuka hayi siyezabe ukuthi izani zama ukuthatha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani ilabo ukudebe ngokuningi izani vele iyacashisa abantu iyabuya ikhumba abantu wenyithele siyebuliwe ibulawa yizani njengoba nje umfundisi esile nje izandla ngezezani asikukhumba ukuthi leko siyakwazi ngoba sidalelwe khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe kukhona amanye amazwe umakhelwane abazamukiwe abangasincedisa ukuthi silindeda siyikhiphe esihlalweni ahlale phansi kodwa kube lokuzinza kube nebhoda yamandebele ebehoshwa amasemi nayo bebhoda ngabe sihambe singaphela ukuphetha singaphela ukuphila khule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni yakini ihlukunyize khona manje badliwe baposti ukuthi betilawini nabathaya umfana ngikezisa imithi isikhathi uma uduzi sitawufuza ukuthi bekumiyamukele lokhu bona bafuna ukuthi yokuyamukela ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la kayikamiplani ukuthi kathi singenza njani ngapho isixhakhe ukuthi isi bathi sithole ukuphila siphefumule kahle nathi sithi uma sitezi sikhululekile sikwazi ukuthi sikhululekile sale zweni lakini ungakhululekanga hhayi kunzima kwabethu kunzima kwabethu asukumenini asukumenini sile nayo isathane ngalolo ntombi sihlaze nezintombi ziyeziye sithi khethe ibone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli livuka njani ngezindawo lapho elikhona hhayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa ipinkile ongabona obefaka amabhinkazi manje seyabona ukuthi usengezochabango yini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengezochabango ulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengezochabango into ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kwangisabezwa kodwa ngibona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengezochabango wakhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini abayibona abakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa yinkokheli namhlanje ufunani esishonini yini ubarikholelana abantu besishonini yini into ayilandela Harare wathi khona khona uma uFelix Mafa wagalela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu maye engumuntu owase kobulawa yena obelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiyarikhola abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona kunabantu abanye abakhishwe ngephutha kumele kulungisiswe kubuyiselwe bahle bathi sengizizwa khona ngazazi into enza I think ke sokuba abantu baseZimbabwe abantu abaseZimbabwe ukuthi bayakubona ke namhlanje ukuthi usengezochaba nguyini baseliyayibona kumikhuba yezano namhlanje ukuthi ZANU-PF iye liyakubona ukuthi ZANU-PF bekani ZANU-PF futhi ibusa ngeculo ngabanani igongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu imali zama ukuthi bayincitshe amandla bayithathele amanye amasithi kube khona abantu abajika barikhola abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kukagama le-Triple C abantu bakithi ake livule kamehlo musani ukulandela isiva zenkukhu ezithathwa ngumoya uthi umoya noma ungabuye uyele liyalandela ubuye uyele siya-understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa okunyake livula amehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli weChina umnomzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle Kolunye udaba intatheli zindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lithi ngamabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe ukulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantu kazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhatshana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilithane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili siyakwazi ukuthi nxa kuleyempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vele kanjani abangathalanga mbhobho ngabantu abangathalanga zikhali aso bantu elila labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngoba ngisho kusilwa kuba le mthetho eziningi ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyananje
lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga oyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBilitane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Impilo yathi impilo esizibeze isihluku sabantu yebo yebo inozomdlili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xayelalela abe Israyeli labo bathi babachula ukuthi iHamas yabasukela iHamas labo bathi hashi Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijikisaleni yesesikuphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jikelele ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jikelele engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sekusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology.
Siyabonga Thabo Kancube esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.